Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 olwesithathu namhla ekuseni ku 15-16 kumfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, izisebenzi zikahulumente eziningi zibikwa seziqalisile ukungayi emsebenzini zisithi kazilayo imali yokugada amabhasi lemichova.
Yebo, kuke kwabe nelohlelo olwezuko, kodwa khathesi ke i-fuel yangikhona, amafutha angikhona alokho ekhwela every week. Ubunzima bangikhona sokufike endaweni ngesikhiwa esithi incapacitation.
Kungani udaba lwegugurawundi lona obesiphele usegudwini kwinyanga ezisanda kwedlula solubuyele emsamo njalo kulezi nsuku?
Uhulumende wafaka i-commission leyo ethi abantu abakhulume, kodwa kukhanya ngani layo ayiqotho ngoba ilandela okufunwa yihulumende. Sayizimelanga, it's not an independent commission.
Inhlanganiso yeBhilithane ebizwa ngokuthi Economist Intelligence Unit, EIU, elobuciko kwezokudingisisa ithi umongameli Mnangagwa uzazinqobela kuhle nje kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa seziqalisile ukungayi emsebenzini zisithi kazilayo imali yokugada amabhasi lemichova. Inhlanganiso emela ezinye izisebenzi zikahulumende e-Apex Council ibhalele uhulumende incwadi ngomvulo imazisa ukuthi iningi alisenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Ukungayi emsebenzini kwezisebenzi lezi kuza ngesikhathi odokotela sebedlulise inyanga bekhalele umsebenzi ngesizathu esifanayo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphatha amandla senhlanganiso yababalisi eyeZimbabwe Teachers Association, yona ethi otitshala labo sebeqalisile ukuzihlalela ezindlini lemakhaya.
Imali esiholayo njengezisebenzi zikahulumende ayisayenelisi ukuthi abanye bakwanise ukuya emsebenzini. Yebo, bakhona abanye abakwanisayo ukuthi bahambe emsebenzini. Izimo ziyatshiyana ndawo lendawo, izinto ziyatshiyana. Abanye labo bayakwanisa ukuthi bahambe, kodwa bakhona abanye. So sikubeke kuhulumende, sabacebisa thina, sabatshela ukuthi hayi, liyakwazi yini ukuthi izisebenzi eziningi ababalisi izisebenzi zikahulumende, njengoba imali esiholayo abaningi abasaholi imali edlula i-40 United States dollars. So kutsho khona ukuthi nxa sikhangele ukuthi sikhuluma ngama-United States dollars, abantu bebethatha ama-500, kathesi usuthatha i-40. So kutsho khona ukuthi abantu abasakwanisi ukuthi bathenge ukudla, bathenge isinkwa, abantu abasakwanisi ukuthi basithenge. I-transport, yebo, kuke kwabe nelohlelo olwezuko, kodwa khathesi ke i-fuel yangikhona, amafutha angikhona alokho ekhwela every week. Amafutha ayakhwela, i-petrol, i-diesel iyakhwela. Ubunzima bangikhona sokufike endaweni ngesikhiwa esithi incapacitation. Lathi sibacebise sathi kungaba ngcono ukuthi sibuyele emalini eholwayo eyayikhona ngama-United States dollars, kwakuyi-$475 isebenzi esithengilayo kuhulumende esingena umsebenzi namhlanje sibe sizathola i-$475. Yebo, siyakwazi ukuthi umumo wemali usutshintshile kuleli ilizwe. So lathi siyabe sikhuluma ukuthi njengoba sisebenzisa izimdola, kungaba ngcono ukuthi sisebenzise i-475 kumbe i-$500 yenaleyana, sibuye thina sibone ukuthi interbank rate ingaphi.
Kubabalisi abangaba lakho ukwesaba ukuhlukuluzwa nguhulumende alubana bethe bahlala ngekhaya bengelayo imali yokuya emsebenzini, ungathini kubo?
siyabatshela sibili ukuthi ama unions yantsho sikhona iZimbabwe Teachers Association lolu uhlelo lwenziwe ngine Apex Council. Apex Council ilama unions amaningi, so kuqakathekile ukuthi umuntu isisebenza ababalisi kuqakathekile ukuthi babe bejoin iunion abayithandayo. Ama members ethu siyabacebisa sibili ukuthi lolu daba sesiluphethe thina njenge union ukuthi siyabe sibancedisa, siyabe sibaphathisa ukwenzela ukuthi uduko labo lomsebenzi silusebenze, ukwenzela ukuthi bangahlukuluzi njalo ukuthi bangaxotshwa umsebenzi.
Leso-ke isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iZimta ebesixoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7. Udaba lwebhukurawundi obeseluseGudwini kwinyanga ezisanda ukwedlula solubuyele emsamo njalo kulezi insuku. UChris Kande weStudio 7 exoxele omunye wabaphatheke kumizamo yokudinga isisombululo kulolu daba, umnumzana Felix Magalela Mafa okhokhela inhlanganiso yePost Independent Survivors Trust elwela ilungelo labathinteka kumbhoxaze wegugurawundi. Uqale ngokumbuza ukuthi kungani lolu daba lungasahlafunwa kulezi nsuku. Yena umongameli Emerson Mnangagwa wathi abantu bakhululekile ukukhuluma ngalo.
Yebo, nami ngiyakunanzelela. Sina sithule sibona ngani kuyachamanda. Uhulumende wafaka i-commission leyo ethi abantu abakhulume, kodwa kukhanya ngani layo ayiqotho ngoba ilandela okufunwa yihulumende. Kayizimelanga, it's not an independent commission. Elido ababa uTasiyare angaliba senza ezemsebenzi, ngathi yakhuluma abayesaba ukuthi okubakuveze njalo ngilakanti liqaqonisa njani laba izigananda abantu ababulala abantu loke bebusa. Yikho-ke ngibona ngani mina ngathi ngathi hhayi ngake ngichithe isikhathi sami, ngoba bonaba abantu abagongoda abantu ngegugurawundi, abanye ngama-president, amanye ngama-ministers, kuya ngaphi? South Africa abalungisa lokhu sokule new dispensation, sokule new political party esilidwa ngubaba uMandela okwangapha ngamandlwane. Yikho ngakubona ukuthi hathi akuyindawo. Ngikhangele ngibone labanye abasebefomu okuthiwa yimathebelele recreation nemathebelele collectives, ngithi ngiyakhangela ngibone zinsane nje ezingazilutho, ziphonga udinga amabizo, abasaconsult, abasabuzi abantu laba abafelwayo, ababulawenwayo, labantu abekhona sebezenzela nje izinto zesikolo okuthiwa yi-academic research. Yikho-ke mina ngathi ngathi hhayi ngingake ngisebenze le-commission leyo. Babe sebengikhethile sibili ukuthi ngibe ngomunye we-reconciliation and peace commission, ikomithi yakobulawayo. Ngathi lami nginje ngifuna ukuthi ngiphuliswe yiningi, I cannot be part and parcel kwekomithi engani yachamanda. Yikho ngathi hhayi ngcono ngizimele laphana lephisi yethu sikhangela, ngoba amaqhuku ethu abuhlungu. Abantu sebedinga imali ngamangcwaba legazi legugurawundi kwanda.
Uhulumende wathi yena sekuvunyelwa ukuthi abantu bakhulume bakhululekile ngendaba yegugurawundi, njalo abenelisayo bangcwabe katsha amathambo ezihlobo zabo. Khonokhu kulokhu kusayenzakala yini kumbe vele sokuthula?
Zwana Gandhi, alisoze lithi likhululekile uma iholi leyo khunya kuna kugcwele ama-CIO. Siyawazi abachuphi ama-CIO lama-CIG bayabe begcwele, beyibo abanye abakhuluma izinto ezithunuka thina abangapha esiNdebeleni. Njalo lokungcwaba amangcwaba, ukungcwaba abantu ababulawa egugurawundi kungana evidence. Uzangcwaba ubusufihla i-weakness. Siphonga ungcwaba nje, singangcwaba sokuthiba njani? Umgabe ufe uzowafa wathiya izilonda zabantu zimenetheka zibuhlungu. Hathi umgabe sedlile phela, bakhona abaningi ababusayo esibaziyo lamabizo. Yikho-ke bonaba abantu ingqobo sikibo. Uma unguhulumende ungafa ungaxothwa nezikweletu zisala kuwe. Yikho-ke ngizancwaba umntanami mina ngingamazi ukuthi bambulalela ngaphi. Ngilo mntwana phela mina engabulawelwa ngalamajaha, ngizancwabani ngingazi kuwaya ngathi. Abasithi ama-records ukuthi babulala abantu abangaki eKhezi, esilobela, ebhalagwe, emzola, egwelitshela, abasiphe lokho laba abantu bakhona babala ma record.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafa ongomunye wabaphatheke kumizamo yokudinga isisombululo kudaba lomphoqazwe weGugground ekhokhela njalo inhlanganiso yePost Independence Survivors Trust ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi inhlanganiso yeBhilithane ebizwa ngokuthi Economist Intelligence Unit ithi umongameli Mnangagwa uzazinqobela kuhle nje kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Inhlanganiso le elilunga le-Economist Group ithi ibandla le-MDC alenelisi ukwenza uhulumende achasise inhlelo zakhe ngakho alilahlonzi kulokho okuthiwa make the government accountable. Inhlanganiso le yona elobungcwethi kwezokudingisisa ithi umnotho welizwe uzathuthuka kusukela ngomnyaka ka-2021. Inhlanganiso le ibikwa ile minyaka engamachumi ayisithupha 60 iqhuba umsebenzi wokudingisisa. Isibhedlela sempilo kobulawayo sikhangelelwe ukuba logatsha lokwenqabela ukubelethwa kwabantwana abafileyo elizweni lonke olwe-stillbirth prevention. Isibhedlela lesi sisebenza lekolitshi leBhilithane ele-University of Manchester lenhlanganiso ye-Lugina Africa Midwives Research Network. Lokhu kuvezwe ngumqondisi walesi sibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya kwingxoxo lephephandaba le-The Chronicle. Yebo ke likhumbule ukuthi besi live streamer kukhasi lethu le-Facebook kodwa asisayenzi njalo ngoba imitshina yethu isuke yacitsha emoyeni. Ngakho kulabo abade besilandela ke uxolo kodwa siyatholakala njalo emsakazweni erediyweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Asabona umsakazi nabalaleli njani. Ya mangumnumzana unyoni la. Kunabantu ababotshwayo ngenxa yengwane zamapolisa. Lokubana uthiwa kulo abantu abafuna uvukela umbuso. Since ngo-8 kube izano lokhu isenza i-tactic efanayo nje ukuthi akula abantu abafuna ukubavukela kodwa at the end of the day akula umuntu wakwaba convicted ukuthi kahle kahle wenze icala lelo elithula ukuthi ufuvukele umbuso.
Hayi, mina igama lami nguSimeon Ncube ekhaya ngisuke endaweni yaseLupane endaweni okuthiwa kuseJotsholo engombani koNcube komguza. Heyi zihlobo zami, shuwa ngikhala ngabantu bemathebelele ndinodi ukuthi ukhona khona kambe waye bengafundanga kangaka. Uyathola ukuthi esikolo utishela iNdebele u-1 almost wonke ngamashona. Bafundisani abantwabeni badala umuntu ongayazi iculture yakomthwakazi? Bazwa ngani nabadala Mthwakazi, Mthwakazi lidumisa la ndithi Mthwakazi, Mthwakazi? Ukuthi kutshona abantwana abancane esikolo abazi lutho, bebe selikhala kusasa selisithi ye thina amashona abasibusa, ye amashona abayenzani? Amashona afundile ezikolo zabo liyanga ukuthola ukuthi amNdebele kwathiwa bafundisa abantu babo iculture yabo into abazaziyo. Then le nto yokutoyitoya le ngihlala ngizwa besithi fuze sitoyitweni ukuthi ilizwe lilunge lisatshaywa ngabantu kuhle. Bazolitshaya sibili belithwala ngezimota labethi yatotwe eHarare. Ndizabuya livuthiwe mhlande litshaywe kalatshaywa. Mnangagwa Shamisa ngumalume lomzulu. Yonke into isukele esikolo. Ngicela ndizame ukutshekha ezikolo zenu ukuthi kubhalansile kahle kwenzeka ukuthi ibe labakhokheli kusasa. Ngoba esiNdebeni akula muntu ongalikhokhela vele kathesi ngeze likhale lithi lifuna upresident wesiNdebeni.
Awubheke nje manje abantu bayafa ezibhedlela. Abantwana basafundi ezibhedlela kula mithi. Uyalo ukufakela ama doctors imali lama teacher. Kodwa yena uzula ukusa namalanga. Kasahlali nasekhaya, usehlala emoyeni Mnangagwa. ukuzwa kuthiwa ngumuntu ofuna ukuvusa ilizwe nalowo umuntu ohamba day and night. Why angathathi le mali leyi azula ngayo afakele ama-doctors imali athenge imithi ezibhedlela? Hayi, izulu linganetha abantu bezilimele badle besuthe beke bekhohlwe ngabo abantu bezaru PF lapo. Maybe yiko lapho okungaba ngcono khona. Kodwa still ma kungabe kusasenesomiso lesi esiloka sisavela, hhayi impilo vele izoba izivumela yona uzulu.
Uma ngilalele ku-Studio 7 ngiyazwa ama-audio abantu, ngiyazwa abantu bekhuluma ku-live talk, angikaze ngizwe umuntu okhuluma kahle ngezani. So ngiyazibuza ukuthi kanti abantu abavotele izana kufaka abakhuluma ngayo yibaphi? Ngoba phela ngithi i-Studio 7 i-open for wonke umuntu. Kufanele sizwe abantu abasola izandla, abantu abavumelana izandla. Mina nje ukubona kwangibonana izandla igidi zigqagezela. Bese ngena edabeni lakodoktha. Odoktha Mbasoli kuphela kubuhlungu ukufelwa ezibhedlela ngabantu esibathandayo. Kodwa akekho umuntu ongasebenza la mahhala ngoba uzobona uba wakho kuyakho indlu ekhaya ethenakala mali ukubhadala obhilida kodwa uyobona uba bakho eseyakhela umakhelwane inkalakatha yendlu. Kathi le mali okade kuthiwa iyayakhela umgabe ithuna inga waye bengathathiwe nabantu bakahulumende, abantu bakahulumende fanele bephathwe kahle bonke. Ayekubona ipolisa, ayekubona i-social strike-ile, uyazuza ukuthi why. Ngiyabonga.
Lo okhulumayo ngumaluka omhlaba. Na ngithi isikhathi sesifikile sokuthi abantu kabasukume le-challenge. Lokhu kade kusenziwa ngumgabe, yikho lokho kusenziwa ngumnangaba. So thina esaphila ngesikhathi amakhiwe sakhona, sizabona ngani amakhiwa ayengcono? Amakhiwa ababefanele besihlukuluze ngoba babevele besuke kibe Europe belanda ukuzosihlukumeza lokuzolutha umnotho esilawo. Manje kathe sikwenziwa ngabanye abantu abamnyama esizalwa lapho abayibo abangababulala okwedlula amakhiwa. So into le isidinga ukuthi abantu sihlangane kuphela xa bebulala besibulale. Kuyafanana lokhu mani okungasikufa kwini ngoba lezi bhedle nabantu bayafa mani.
Ngikhuluma ngilapha enkaya. Okusihluphayo thina i-network lapha enkaya. Ngakayi sihluphi ngalathi singena ehlelweni. Abake basebenza udaba lwamadokotela abantu bayafa. Basebenza udaba lokuthi ifluweli kuphela nsuku zonke okuyikho kwenza ukuthi into zonke zikhwele. Bakukhangele futhi ukuthi lalapha ade kuphephela khona abantwana labo bathwele nzima e-South Africa khona ngali. So siyadibeka yonke into kayisimelanga kuhle nokuthi babe besiyafaka izingwane lezi ama-helmet lawo. Kathi khona into enxa ibonakale komakhelwane ibonakale kimi yini ngoba kimi nxa kungatholakalanga lutho kathi ngifuthelwane. Ngiyabonga umama lwami obekhuluma. Mina ngisenkayi la yikho lapha engikhona.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngonombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. Izidumbu zabantu abangamachumi amabili lasitshiya kalombili 28 ababhubha kwingozi yendizamtshina ye-Ethiopian Airlines Flight 302 ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sezisenairobi lapho ezamukelwe ngumndeni wabatshonayo lapho okwafa abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa kulingozi. Njalo inkampani yendizamtshina ithi izahlawula umndeni walabo abalahlekelwayo. Inhlanganiso yabodokotela yaziwa ngokuthi yi-Doctors Without Borders ithi ayiseyikuqhubeka ngomsebenzi eSyria ngenxa yodlakela kuleyo ndawo. Kusukela ngeviki edluleyo inhlanganiso le isisusile izisebenzi zayo ezibhedlela esigabeni seKurdistan. So kufike amasosha eTurkey kuleyo ndawo. Wenzakala eMelika namuhla, amalunga ebandla lama-Democrats adinga ukukhethwa kuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka kati ozayo abe phakathi kwengxoxompikiswano i-debate kumahola ambalwa edluleyo lapho abacubungule udaba lwezempilakahle, ezomnotho welizwe imizamo yokumisa umongameli Trump umsebenzi ngohlelo okuthiwa impeachment lokunye okuningi nengi. Abalichumi lambili abaphatheke kulingxoxo mpikiswano nguTulsi Gabbard weHawaii, isinothi uTom Steyer, uCory Booker weNew Jersey, uKamala Harris weCalifornia, uBernie Sanders weVermont owayengumsekeli kamongameli Barack Obama, uMnumzana Joe Biden, uElizabeth Warren weMassachusetts, usodolobho weIndiana, uPeter Padgett, usomabhizinisi uAndrew Young, uMnumzana Peter O'Rourke, uNkosikazi Amy Klobuchar weMinnesota, loJulian Castro, abakhokhelayo kulomncintiswano lapho kufanele kukhethwe oyedwa ozanqikilana lomongameli Donald Trump ngoElizabeth Warren elandelwa nguJoe Biden, Bernie Sanders loKamala Harris. Ukucubungula lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Calvin Manduna obebukelela ingxoxo mpikiswano ekhona pha eMelika.
Dala sazwa bekhuluma indaba lezi, so asizwanga anything okutsha. Ngathi ama-position abo ukuthi kukhona omunye onqobileyo mbe omunye ngani usewile phansi, hayi, it's the same positioning as ekade kukhona bengena kuma-debates lawa. Umama uWarren kukhanya ngani nguye olokhu ephambili mbijana. Ngendaba ye-impeachment bonke bakhanya ngani bayavumelana ukuthi kumele kuzanywe i-impeachment. Mina ngokwami angivumelani le impeachment yangikhona, ngoba ngibona ngani sizaphinda futhi sakubona ngesikhathi sikaMula enza i-investigation yakhe. Waba ngumsindo kwesikhathi eside and akulaluthe kwaphuma khonapho, and bazaphinda futhi ngale impeachment. Kodwa kukhanya ngani bayavumelana, so sizabona ukuthi sizahamba njani. Ne-economy, again, I was disappointed ngoba i-discussion yabo on economy iya-recycle ama-ideas which are quite old. Abakhulumi okutsha. I-economy le nxa ungayikhangela sebekhuluma ukuthi inequality is increasing, i-poverty is increasing, even though bakhuluma ukuthi kule msebenzi, and indaba lezi abazikhulumi. So i-debate yangikhona wona ama-issues law of economy is quite superficial. Okunye engikuzwileyo bathintile indaba ye-foreign policy lempi, and I think more or less bebevumelana ukuthi umongameli uTrump wonile mingamelanga ephume ku-Syria, and khanya kule consensus khonapho. Ngathi the last issue beyindaba ye-health care, and on health care ama-plan abo ayachiyana quite drastically, and this might be a critical issue kule khetho elizayo.
Akuziwe njalo ngeminyaka, kwathiwa mhlawumbe oleminyaka ephansi mbijana nguye onganqoba umongameli Trump kukhetho oluzayo.
Kuzima ukuthi ubone ukuthi umnyaka izamphambanisa umuntu, or abakhethayo bazakhangela umnyaka as a form of immaturity. It's hard to say. Ngoba laba abaleminyaka emlitshwane amavota ayakwanisa ukuthi awula experience. So ukuba umuntu oleminyaka emlitshwane is not necessarily an advantage. Ngoba abanye bengathengisa ukuthi awula experience. Ifisa likhumbula last time u-Obama a campaign against Clinton, she kept on trying to hammer home the point to Obama gala experience, and kuphose kwamhlupho Obama indaba leyo experience. So I don't think indaba yomnyaka it will be a deciding factor kulawa my elections. I think so long umuntu engathengisa ule energy, and uSanders it was very good zange ethengisa ukuthi ngumuntu ogulayo or osanda ukuphuma kuthi ikusejari. He looks strong, so I think that yomnyaka it won't handicap him at all, as long as the things that you will in it.
Ubone ngani ngabe lekhaya kunjalo yini ukuthi umuntu engancintisi aqale akhulume kuhle ukuthi uzalungisa njani lokhu lalukhiyana lalukhiya, ngabe lelizwe elingcono.
Ukhetho lwethu ekhaya luthiyene langapha. Number one, ekhaya libonile ukuthi indaba zama-debate lezi lokukhuluma ama-policy, ama voters ekhaya, they are not interested. abaningi bangikhona ukuzwa lokho kwama-policy lokuthi uzakwenzani. Bathanda ama-slogan lokuhlabela lokugida, lokuthi ubaphathele ama-t-shirt lokudla, lenhlanyelo lokunye, ukuthi uzabaphathelani okumnandi. Ukuthi uzakwenzani, vele umsebenzi uzayenza ama-jobs amangaki. Abaningi bethu unfortunately ukhanya ngani abakusebenzi lokho. Not because they are not interested, but I think abaningi bakhabazwa ngani ama-politicians. Every election bayabatshela ama-promises and they never live up to it. So babona ngani ngcono usinike okusiphathele khona sizigidele sidle sizihambele. Sigqoke ama-t-shirt. Bekuzaba ngcono nxa kade sifike i-level of immaturity. Ukuthi ama-politicians can articulate ama-issues and ama-journalists, you can grill them on ama-issues which they are promising.
Lo mnumzana Kelvin Manduna, ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelayo ekhonapha eMelika. Okwamanje ke sizwe ke umculo ka-James Marabini esithi sithandwa, ingoma ekudlalade lakhe elithi Ntunjambili. Ke umculo ka-James Marabini esithi sithandwa, ingoma iphuma kudalati lakhe elithi Ntunjambili. Singaligqiba uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Yebo ke, ukudingisisa kwenhlanganiso eseBhilithani kuveza ukuthi uMongameli Mnangagwa uzanqoba kukhetho luka-2023. Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.